amanzi awekho siyakhala silapho sikhona amanzi wathola nganye ngeviki kodwa udubo lokuthi icouncil izayehlisa amanzi lawana abathi isquare 5 kiloliters ngibeni sitting post yamadrama amabili ludaba abakhulume ngalo icouncil sike sangena nje emhlanganeni wama-stakeholders kodwa hhayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi akukabi khona abakakufayi futhi kube khona bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenza yini kungaba le nto enjalo engenzakala yini kodwa ntivele liyakwazi ukuthi icouncil yangithi ungezase bekhuluma into ezinjalo bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kutho ukuthi yinto bafuna uku-implimenta into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi lanxa ingabi khona i-five kiloliters yakhona le amanzi angikhona vele awakho abanye abatholi
ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani
njengezakhamizi lathi hhayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate ilanga leli sindawonye sisonke kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kula lutho sebeselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo ilanga liqakathekileyo ilanga lokunanza amanzi yaqakathekileyo amanzi okunata amanzi okugeza amanzi into yonke kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo amanzi afordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.